uthandidlana ngomunye wabaculi abasakhulayo abakhangelelwe ukuphakamisa umculo wolimi lwesindebele ndawonye labanye abagoqela u-X-Mile kanye lo-Chronix. Lo mculi oleminyaka yokuzalwa engamashumi amabili lantathu 23 wazakala enyakenye ecula umculo awubiza ngokuthi yi-ethno soul, kodwa lo nyaka utshintshe unyawo wathutsha esetshaya umculo we-house music.
Reason why siyenze i-house track mina i-genre yami ethno soul, so sicabanga ukuthi sisiphakulele amahlaba ezulu okungathi kwahlukile.
Uthandi yena okhulele elokitshini legwabalanda kobulawayo lesikhathi eside esebenza lo DJ Face, yena igama lakhe lokuzalwa elithiwa nguThulani Nyashanu, njalo basebenze bonke lanyakenye lapho uthandi akhiphe khona idlalade lakhe lakuqala elithiwa Ongaziwayo. Uthandi uyaphindela njalo elizweni leSouth Africa ensukwini ezilandelayo ukuyaqhubekela phambili esebenza lo DJ Face kanye labanye abaculi abayaziwayo abayizizalwane zakhonale eSouth Africa. Okunye akhangelele ukwenza ngesikhathi eselizweni leSouth Africa yikucula endaweni ezijiyeneyo kanye lokwenza imifanekiso wengoma le ethi Ngeye, yona ebikwa ihlanyisa abaningi khonale.
Akuvamile ukuthi abantu abadala especially thina abantu abangamantombazane besikhethele ukuthi maybe mhlawumbe singathi uthanda lobani bengakunaka ukuthi wena inhliziyo yakhe inga, so ungeke umayelana nje ingoma yothando etsho ukuthi bengaze bethini lapho inhliziyo yakho ekukhethele khona kumele uyilandele.
Udlana uthi lingoma iyatshaywa emisakazweni etshiyeneyo kanye lasendaweni zokuzithokozisa, iyatholakala njalo ebulenjini lapho abalandeli bomculo abalakho ukuyithola nje mathupha endaweni ethiwa yikazi MP3 ngaphansi kwesihloko esithi DJ Face featuring Thandi Ngeke. Nangwe phuma enkundleni uThandi ngayo lingoma ethiwa Ngeke. Ngimele Studio 7 ngikobulawayo ngingu Joseph Njanjini.